ilizwe libhekane lokusilela okukhulu kwemali bengayitholi emabhanga. Imali yebulenjini iningi labo somabhizimisi abasavumi ukuthi abantu bayisebenzise ngoba bethi amabhanga awalamali kuyahlupha ukuyithola labo. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kunzima ukulungiselela ukhetho ngoba kudingeka imali kodwa ayikho ezweni lemabhanga.
Kulokunzima masikhangele udubo lemali engekhoyo izweni siqhathanisa lemisebenzi yokulungisela ama-elections le ebuyayo. Kunzima kakhulu ngoba akusela yona imali yokuthi uyenze noma uyuphi umsebenzi encane emkhulu kumbe ngenjani. Ayikho yona imali yokuthi ukwanise ukuhamba nje ukwanise ukwenza amaphepha, ama-flyers, ama-posters.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuzaba nzima ukuba abantu bayebhalisa ukuvota ngoba abanamali njalo lelizwe alilamali.
2018 kunzima kubo bonke abantu ngenxa yokuswelakala kwekheshi. Ngibona ngazathi yikho kuzabangela ukuthi kube nzima even lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngo-2018 ngoba uma kungaqhubeka isimo sinje kuzaba nzima ukuthi abantu beyevota lokuyarejista ngoba abantu batshona besemalayini okumelela imali.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Kucaca Phulu laye uvumelane loMaphosa ethi abantu balala emabhanga njalo kaboni ukuba bazazinika isikhathi sokuyabhalisa ukuvota okuzadala uhlupho lwabathenga abantu ukuba babavotele.
Okutsho ukuthi abantu abanjalo akula kuthuba lokubana bazinike isikhathi sokuthi bazwisise ukuthi kuhamba njani kwezompolitiki njalo bazwisise ama-program amaphathi ajiyeneyo. At the same time kwenza ukuthi kube lula ukuthi nxa ufisiya kwe-election thenge abantu kwazile ukuthi umuntu onama-resources wokuthenga abantu nomuntu oyabe cupha kuhulumeni ngakule culture yakucupha esikhwameni sikahulumeni.
Iningi labantu emadolobheni lemaphandleni sebephila nzima ngoba bengela mali. Abagulelwayo bathola nzima ukuya esibhedlela ngoba izibhedlela azikaqali ukusebenzisa imali yebulenjini. Iningi labantu lithi ngenxa yokusilela kwemali ezweni ukhetho oluzayo luzaba nzima ngoba ababusayo yibo abalemali njalo balakho ukuthenga abantu ukuba babavotele. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, nginguNompumelelo Moyo.